uhulumende ke uthi yena nxa esiza lapha uza engaphethe lutho kodwa ephethe umhlabathi wokwakha izindlu ukuthi phela izisebenzi zakhe zonke zibe ngumastanda zibe lamastendi ezindlu. Izisebenzi zisiza zakwana lokho kathi zona kazifuni zamukela amastanda njengemihlawulo yebhonasi ngoba lazo zilapho ezikhona zithwele izikwelede lapho ezikhona zifuna imali yokuthi zihlawulele abantu abazo ezikolweni. Omunye umbono adeze la uhulumende ngokuthi aluba kungenzeka unani-ke ukuthi athi yena abe lesikwelede kuzisebenzi asibumbe lesi sikwelede njengemihlawulo yebhond athathe-ke leyo mali ayiphosela eziphaleni ezokuzalisa imali ukuze imali leyo ibe yimali egqoqe umsebenzi. Kodwa-ke uhulumende nxa ke kusho lokho ubethena ufuna kwenza phecelezi ngesilungu i-investment bank ezakuthi imali le ebhonasi ikhathele khona. Yindlela yezisebenzi zaso ziyithole imali ezandleni kodwa ziyabethe ngokuthi mabhizinisi nabo bebolekiswa imali kuhulumende. Lokho lakho izisebenzi zikulahlele kathani. Okwesithathu uhulumende uthena kungaba nani ukuthi alethe ingxenye yalo imali yebhonasi ayilethe iyimali kodwa phela abhadale izisebenzi zakhe ngemva kwesikhathi zehlukene njalo bekuthi phecelezi ngokuthi ngenye indlela yohulumende kethe i-50% le angayiletha kodwa kakakwazi ukuthi ngaba lokho lakho izisebenzi zikwanile nkomo.
Lina njengezisebenzi kahle kahle lifuna uhulumende enze njani?
Uhulumende ngahlawula imali yebhonasi angaza-ke asuke athena sekumele abhadale athi singamvulayo lemali kumele ayihlawule yikho obesibophela khona. Kanti kumthethe isikhathi eside kangaka ukuthi azele iqiniso njani. Yinto umuntu ngawuthe washwayibeka umnyaka ungakaguqwa odlulileyo.